Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, yesonto mkazini jumi, umbimito 2024, uGiftuwe. Endabeni zethu lamhlanje. Baka labantu ngokubhubha kukasomabhizimusi uLodumo uKevin Siziba. Ikaphansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders FBF namhlanje. Sanathulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abakumkhankaso weBlue Movement bathi umhlangano bekumele beuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Ntofosa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafanelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkhankaso weBlue Movement bathi abakusetshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umgagaso lo ngokulungisela uMnumzana Nelson Jamisa ukelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendala esabekayo emathweni North Zimbabwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla kunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla kuxoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, silendlala engathambanga. Lapha utshani sokuthile kwathi khu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela manzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi siza kufa. Abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyi-$50. Sizalukazi sinje asidli lutho. Sivuka sinquma le mthunzi kuze kutshona ilanga singadli lutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esithathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shi uNkulunkulu ngayo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa. Sibotshela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinge zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babe ngasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi zikhwelile kumangalisayo. Siyafa sibili asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eGwarayi uMnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka yaka-1947 lapho esezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi. yalonyaka ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani komi ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwana wedluleyo kuna ungaya endaweni ezimifula komila kusela manzi ngisho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahamba ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo zikukhwamalele zezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela into enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo. Intengo yazo izifuyo iwe kakhulu ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubo Bulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba wabuningi ngendlala le khona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market so indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethola ukuthi bethenga impupho impupho isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepackage bebudget ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu okunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama dropouts azaba manenga kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kulemizamo yokuthi abadala benza ama payment plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa ke kube sekusiba yinkingi ukuthi ziyabhadalwa kanjani ngapha abantu bese simene sinje sendlala isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona akatholakala kanceda abantu la sithi ngama NGOs la zimele wodwa kodwa nje kulezi insuku kulohlelo lukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lolosweswa lolufike ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imphefumulo yabantu isizakale ngoba hayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungani hayi asondlala yimpi sibili kokuthi hayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngaphi
Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lophethe isabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini. Ukuzonakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isigudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele. Bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uChemist Siziba. USiziba wazakala ngokuba ngabokuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi njengokuthi ngubootcamp nosasibiza njengokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi digitalization in the 90s lapha bekhokhelwa umqabo uJoshua Nkomo yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu ababephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawa athi sengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho abantu ngathi bakhumbula ukuthi kusiya kufika into lakamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleyi bantu Lon Brals wonke naye ungumanjinera uStrive Masiwa
ye kodwa ubona ngazani po akwenza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya wayezinto ezinkulu
kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni ama kuqalisa sile expansion yama landline eZimbabwe ikhampani ka-Chemist yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kuthenza zonke izinto lezi Noko ngasithi siyakhangela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye wayephambi. But kakhulu khulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe siyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khona phana eHarare esingathi emthojeni. Yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto khona ukuthi uchemist unike kuba kubulawayo isisinda kakhulu eHarare ngoba ngumuntu wakobulawayo ohlonitshwayo ehlonitshwa ngabamachurchi ehlonitshwa ngezombangazwe ehlonitshwa kwezamabhizinisi yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli
ye uthe khonapha segula sokulento ezinjalo kungani konke konke kwasekubambanga kambe kungaka kwahamba njani okungani kuhamba kuhle
ye umuntu be ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi umnyaka edlule lapho kube watshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khonokho ungathi hayi kucineni kumkhuleli ayi bengani sekhule asineminyaka eyi-77 kodwa asingathi asibe singathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yokubaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela leyizona
singathi abantu bazamkhumbula ngani
abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni especially lawa waye-engineering wayelombono uKenneth ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi yikho kakhulu abantu abazamkhumbula nabanye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisa ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lize lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese babudinga khona phana uchemist eHarare ukuthi elifikise nxa kule lize kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudingwa nobootcamp ungawuthi njani elifikise it was an important back channel for inkulumo ezinjalo
lo ngumnumzana bekuthemba mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le Studio 7 eseLondon kwele Britane. Ziyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngele mindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalocaca eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama Muntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lethu lokufundisana njalo lokulalela ukubala kwelizwi lenkosi
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinta besibili chapter ka 8. Uthi yena asibaleni bazalwane, sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okunzima kakhulu lokuthokoza kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba ngiyafakaza ukuba anikela obuningi njengaye ngakwanelisa kanye lokudlula amandla awo bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganyela lokhu kusebenzela abantu benkosi kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla aseMacedonia uPaul uyakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kutsho ukuthi laba ababebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bathiye ivangeli, njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho-ke ngasona iso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga, waqhamuka ukuba kunodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala. Kwasekukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho-ke labazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo uPaul, basebehlanganisa konke ababelabo. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakukwanisa, kutho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe, ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babe layo leyo mali kumbe babele mfuyo, babengalalutho, basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abafulandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia, sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sikisi lakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando lukaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapho eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyelwe okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka sizalithuka njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga ngegama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa noNkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ulubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakaza kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba leyi ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabale ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupha kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi, sengivulile inkampani, umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intetheli izindaba kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Yawa kholo Tabaka Ncube ungathola kusasa jafele ekhaya. Wenze imidlalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntani nje usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele indazi linqobele iDynamos nge-2 ka-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Iqembulele indazi lihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye lo-Archford Fire kuthi eleDynamos lona lihlohlelwe ngu-Alexander Mandinyenya. Ngasesakhuva iqembu leManyika Diamonds litshawe nge-3-2 ngelesimbabhora kuthi ngasemalahleni iqembu le-1 ngelinqobele yada nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Gedo Nkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 umqeqeshi wasakhulayo koBulawayo.
Nkala uqale ukuqeqesha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqesha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi, Umar Fortune Mketiwa, the likes. Kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu Finance, saphisa nje kwakhona i-team emdari uChimalanga. Semiye sangena ku-Cast League Cup under 17 semi-finalist. Bathi khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy. Wakunabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngawuze ngikhochi i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhocha leso squad ngoba lapho kwakuyofunakala ukuthi ukhoche ama-old bosses asiza ko-5N. So uBabha ngoba introduce ukuthi nothina kathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of Ugeto Chali, abangakwanisa ukuthi befike over ekhoche i-province yakoBulawayo lapha. Then yikho kungena lethu lapha sakhocha sayowina liyana i-tournament liyana. Then sasilabo Thomas Mketiwa, sasilabo guide kota ipoyivez nini ezakana sasilala wailenda
unkala utiwa Alibaba Dube ngomonyo wabatekrecha wabatale indi mayungu ule ukuleni kwa KM7 zino kutekrecha
opapa basi natisaka kulu loba ni uwe na sana zaina kwa sakana loka mga kuwa iwa basi nzawa nchisa kusha za kwanza la tuku kocha lapala lapaya ilaso kupapa au wito wila kumalu kanyi lo mtala wa esu natisa mwa sakwe sakwa kocha la tuku iskurovas ukitso nungomela veni ngati nguyo wa senza tinaba fana wangani sisalda lipora za kwani subuta la kubo TV himtu because sasa na ma under 17 nguyo mtu wasi promotan kwa istrova zukuze sita lego sinye
unkala ukale ukekecha iloke sasa la njalo ube kuhlangani isalo kukwazo kwa figa omnyaga 2001 la pata tuwa kona lika mbule njube Sundowns.
I only played for months in Juve Sundowns because abadala bethu East Rovers then Juve Sundowns kwamazane kuswanana. That was 2001. Akusena siyambela back for East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hayi abadala be Sundowns abadala be East Rovers yibo kwamazane akubahambeli kuhle. Wese le team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So ngase befuna ukuthi ama senior players wonkanjani abuyele team. But kwagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami iphelele khonapho.
Unkala ufikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqeshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhocha ibhora leli but angazi ngithole isendiyalo ibhora langkhona lela otherwise lidlami nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langkhona ukuthi uxeceke ngokuloko inzima sesiphokuhlaka sisethembeni okokuthi one day maybe uzaba lalokhu lalokhuya but libhora silithanda akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyane lapho because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are catching nothing.
Ngemva kokuthiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe lakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhelela zilaadlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salibonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhwire Mpofu, ngizalwa kwenjendele, ngihlala eNkayi eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngu-Man of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo ezikhoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ngiqale ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 sengilama album amane i-album yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngichukana layo ngiku-Rock Up Studios lo-producer wami u-Nash abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Laba baku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp izangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi ikwenzele kahle. Studio 7 nomuhle. Amen.
Siyalibonga kakhulu isakhala kwethu. Sakuzwele. Singagqiba uhlelo lamhlanje. Wathi sikhangele ebesilazo lamhlanje. Abantu abaningi emathoreni North bathi kabona kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubelodumo uChemist Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalesemoyeni ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.